Uyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 10 ngomabasa 2017 ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Siyathemba ukuthi kuzaqashwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umphathintambo obona ngedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi eCowdrey Park ukuthi baqhatshe izakhamizi zalindawo athi abantu abavela phandle.
Nangaguqula konke esokufunayo esithi ngama-reform ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa indlela zabo zayizulu ezezintshontsha ukhekhe.
Ibandla leZANU-PF ebelincintisana lamabandla aphikisayo amancane yilo elinqobe ukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalele ePhalamende. Iqembu lenguqu eleHighlanders ichilamoya phela liwise ezimathonsi ngempelaviki ngemva kokuwiswa iShabani Mine. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngendaba zedolobho lakobulawayo unkosikazi Eunice Sandi Moyo sekhuthaze osomabhizimusi bakobulawayo abagoqela umqondisi weSaye Enterprises, abanikazi bamavinkili eChoppers, umnumzana Raja Modi, ukuthi lapho besakha indawo yamavinkili ezabiza izigidi ezilithumi zamadola emzini weCowdrey Park, kumele baqhatshe abantu abahlala kuleli lokitshi. Kubika uNompumelelo Moyo.
Ekhuluma endaweni okuzakwakhelwa amavinkili amanengi eCowdrey Park, unkosikazi Moyo uthe ukutshalwa kwemali yezigidi ezilithumi kuyinto ejabulisayo, ethi kuhle njalo kuzaletha intuthuko.
Abantu balapha bayakudinga kakhulu lokho. Siyathemba ukuthi kuzaqashwa abantwana bayona le ndawo, akuzuqina abantwana sebeswela lapha bakho.
Umeya wakobulawayo umnumzana Martin Moyo uthe kuhle okwenziwa yiSaye Enterprises ekhuthaza abanye ukuba balandele isibonelo esihle lesi.
Le ndawo zokulungisa izinwele, ukubukela imifanekiso lazo ziyabe zikhona lapha. So yinto esiyithakazelelayo, sengathi amanye amabhizinesses lawo engenza okufana naye.
Ephawula indawo okuzwakakhiwa amavinkili la, umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa ucele uModi ukuba asekele abalimi abaduze ledolobho lakobulawayo ngokuthenga izilimo zabo ukuze uhlelo lukahulumende olusekela abalima ngokuthelezela luphumelele. Engakayi kulumkhosi, uMnangagwa uye khonza enkonzweni yeTrinity Roman Catholic Church lapho aphe isipho senkulungwane zamadola yokuphathisa ekwakhiweni kwesakhiwo senkonzo esilumathe umlilo satsha kunyanga ezimbili ezedlule.
Ibandla kumele lifundise abantu ngothando, ukuhlonipha lokubambana.
Kusenjalo, uModi lemuli yakhe bona baphe inkulungwane ezinhlanu zamadola ukuze indlu yebandla eyatshayo ilungiswe. Uqhubeke ethi uphile enkonzweni yeRoma eCowdrey Park ngoba kungabantu azaphila esebenzelane labo. UModi lemuli yakhe labo bakhonze eRoma andubana ayevula okusemthethweni igceke lebhizimusi lakhe.
The donation is just the beginning because we're going to be working with
Roma. Njalo lapho siqhatsha asisoyetha khetha abantu ngomhlobo kodwa ngokuthi bayakwazi umsebenzi.
umfundisi we Trinity Roman Catholic Church umnumzana Gilbert Moyo ubonye kakhulu ukwelula izandla okwenziwe ngababili laba ethi size ngesikhathi esihle ngoba bebenendinyeko yokufulela kakutsha i-hall eyalumatha umlilo.
Siyabonga kakhulu isipho esiphiweyo from the stage akade sikuso ekulungiseni i-hall yethu.
Unkosikazi Thabani Phiri obongele ibandla lonke uthe bayathokoza ngesipho ngoba imali le izabanceda kakhulu ukulungisa umonakalo osephahleni.
Iholi yethu yatsha sizasinceda ngokuthi silungise lapho kulomonakalo khona ngoba bezele sinida imali edlula 5,000. Sesithi ukuthi thina sesizadinga okuncane kwakhona singezelele 5,000 ikwani ibhajethi yethu ebesiphi ukulungisa lapho konakele khona.
Umodi uphe izipho zokudla kumuli zeCountry Park eziswelayo ezibiza inkulungwane ezilitshumi zamadola. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Kunjalo nje ukwakhiwa kwendawo yamavinkili le sokudale imbuzo eminengi kakhulu kuzakhamizi zakoBulawayo. Ezinye zithi kuhle kakhulu okwenzakalayo, kodwa ezinye ngezele imbuzo ngoba omunye wesiphathamandla zenkampani eyakha lindawo ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko owebandla lezano PF. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Khona nawe ukhuluma ukuthi kumele kwakhiwe imoli eCountry Park. Thina njengabantu bakoBulawayo umbono esiwubona umuhle kakhulu ukuthi-ke yintuthuko ebuya kedolobheni lakoBulawayo kakhulu eCountry Park. Kodwa-ke abantu abakhuluma ngokuthi bafuna ukukwenza khona lokho yibo esingabathembiyo ngoba sikhangelele ukuthi kulokukhetho ngo-2018 ngaba yindlela yokukhankasa nje ukuthi bathole amavoti akoBulawayo sebekhuluma-ke ngokwakha imoli engasoze yafa yakhiwa. Yikho singaba lohlupho khona khona lapho.
Imisebenzi-ke libona ungani izaphiwa ngemfanelo?
Imisebenzi ingaba khona, kodwa-ke ngendlela esibazi ngayo abantu laba abafuna ukuyakha bajayele ukuyimphotha ilebha balethe abantu abangasuki khona lapha edolobheni lakoBulawayo ukuthi bazokuthola imisebenzi. Yikho lapho esasibe lohlupho khona labo. Kugcina-ke kungasasizi ngalutho-ke okwelebha lokho ngoba kungasaqhathwanga izizalwane ze-Couch Bar. Siyabe sikhangeleleke ukuthi nxa imoli enjalo izakhiwa kuthathwe izizalwane ze-Country Park kuqala kuze kusithi lapho kuswelakale khona-ke isikili ethile e-Country Park yikho sokungayiwa kwezinye izindawo khonapho koBulawayo. Uphumuye koBulawayo uyikuthi sokuswelakele complete akuswelakele umuntu-ke elekili esithile sona leso sifunakalayo. Kodwa-ke sine-challenge sinehlupho lokuthi-ke sasika-ke balethe-ke abantu abavela phandle kwedolobho lakoBulawayo.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnangagwa nguye ophawule ngokusemthethweni lapho okuza kwakhiwa khona imoli le. Kuzahamba njani?
Laphana ngibona ingazathi ukungifaka ipolitics nje zabo ezengane PF. Angithi kulomthoko ovele engiwakhona lapha emadedelelendi-ke njalo engu-business partner wakhe-ke lo ofuna ukwakha imolo bekulula-ke kunguye ovulayo. Kubuya kwamnangagwa ngithengisela-ke ipolitics-ke zezane PF. Kukhona abazama ukukwenza okwepolitics yabo kwama-factions yabo ngikhona ngale-ke bethabisana.
Umnumzana Edwin Ndlovu isakhamuzi sakoBulawayo ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekhona le koBulawayo. Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani axoshwa yini, amatitsha abafundi besala bashayelwana abamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balahwe my son mangingalwi hathi kambe kanjelwi ufuthi luthekelo luphetheyo. Where is my son Balakwe?
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318 kumbe libhale ekhasini letu le Facebook ele VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo 8 o'clock ntambama lilami untungameli Nkomo. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobileyo ukukhetho lokudinga umeli wemwenezi East edalele parliamente olwenziwe ngempela viki okuyimpumela ebivele ikhangelelwe ngabanengi. Obemela lelibandla umnumzana Josby Oma uthole amavota zinkulungwane ezingamashumi phose amabili i-18,700. Onqintise emele ibandla le-NCA umnumzana Welcome Masukwe na uthole amavota ngu-482. Kwathi obemela ibandla leZimbabwe Congress Party umnumzana Tena Mango wathola angu-386. Amacele omabili MDC kangenanga kulolu khetho. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Morgan Tswangirai. Unkosazana Thabita Kumalo yena othi bekunganceda ukungena kulolu khetho.
Thina njengebandla leMDC elikhokhelwa ngubaba Tswangirai saphiwa umgoqo yiCongress yethu ukuthi singahambi kukhetho nxa kungalungisanga izindlela zokuthi siye kukhetho. Sonke siyazi kuleli lizwe eZimbabwe izani ivele nguye intando kayiphikisa ibambe into zonke ivota zoli kaziphiwa. Uma sisiye khetho nantu bayathi aywa sivunywe ukuthi siye khankasa. Mhlawumbe singahamba ekhethweni esilubona ukuthi vele kona sibe nqobile kungcono bagijime kodwa ngoba bafuna ukugijima kodwa bafuna ukugijima nabantu.
iZANU-PF siyabona ukubana inqobe ngesilinganiso esikhulu kakhulu. Ukukhetho lomnyaka ozayo libona ingani liza kwenelisa na ukuncintisana layo mpela lenelise ukuyinqoba nxa kuthe kwaguqulwa konke elikufunayo.
Nangaguqula konke sokufuna esikufunayo esithi ngama-reforms ayinqoba siyanqoba. Okwakhathesi banqobile ngoba bavele lokhu besebenzisa iy'ndlela zabo zayizulu ezezintshontsha ukhepho yikho kwenza ukuthi banqobe ngoba sikhuluma kungenje akunanto engabe ehlula ukuthi bahambile ngemuva kwalele ndawo lapho okhethelwa khona kuma-polling station bayevota bezihlalele emuva babe bejikele amabhokisi phambili ngoba ngakula muntu obekhangela ukuthi balandela yini umthetho besenza umathanda kodwa bangatshintshi indlela thena esizifunayo hhayi izani kayikho.
Inhlanganiso ezizimeleyo bezikhuluma ngokwethuselwa kwabantu lokusetshenziswa kokudla libandla leZANU-PF ukuhuga abantu abavotayo libona kusiba lenguquko yini siyakukhetha oluzayo.
Ukuhuga abantu ngokudla kuvele inhlala yenza kodwa udubo olukhona ukuthi lokho kudla ababanika khona yirayisi engavuthwayo ngumqukumbu kodwa umlimi uvule izulu kulo mnyaka iningi lezizalana zaseZimbabwe zilime njalo kuzadliwa. So kumnyaka lozayo iZANU kayisuzithole ithuba ukuhuga abantu ngokudla ngoba iningi lezizalana zethu zilimile ziyabe zingavumi ukudla zabe zokuthi zifuna imisebenzi eyiyo ezakwenza ukuthi baphile impilo ezinhle.
Unkosazana Thabita Kumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Kulayistoku lamhlanje siphatha udaba lokuswelakala lokusilela kwemali emabhanga. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Omunye wamalwa icatsha awesimoslem edlulisa amalawulo ovikwa engene enkambeni enkulu yabebutho likahulumende esikodleni seSomalia lamhlanje emadabuka kusa egqoke izembatho ebezile bomba lithiywe emzimbeni wakhe wadubula kwafa yena lamasotsha kahulumende amahlanu. Elegipite selethule iziqondiso zomthetho okumamanzonzo komumo elizweni ngemva kokudubuka kwebhomba enkonzweni yesibili okufe khona abantu abangamathumi amanelane 44. Elakuqala ibhomba elidubuke enkonzweni yeSt George's edolobheni leTanta libulale abantu abangamathumi phose amathathu 27. Uzulu ophila ngamaphilisi ngoba elemikhuhlane engelaphekiyo okubalisa abaphila legciwane le-HIV sekhudazwe ukuba engaze ekela ukunatha amaphilisi lemithi ayabe eyiphiwe ngodokotela ngemva kokuqanjelwa amanga ngabezinkonzo besithi ngoba sebethandazelwe sebesilile. Kubika uMavis Gama.
Iziphathamandla kwezempilakahle zithi zikhathazekile ngenani labaqhubeka belahlekelwa impilo ngoba beyekeliswa ukunatha amaphilisi abo ngemva kokuthandazelwa ngabazithi ngamaprofita. Umgcinisihlalo wekomidi ebona ngezempilakahle edalele ephalamende uDr. Ruth Labode uthi uqakathekile ukuhlala phansi labazithi ngamaprofita laba akhuthazwe ukunikeza imfundiso eqondileyo kubazalwane babaxwayise ngokumele kwenziwe ngemva kokubathandazela.
Mina ngingumKristu. NgingumKristu iBhayibheli ngiyalibamba lelizwi likaNkulunkulu. Ngiyakwazi futhi ukuthi iBhayibheli lithi yena uNkulunkulu wayesalapha abantu anje. Kodwa into ekhona ukuthi sifanele sinanzelele into eyi-1 njengezisebenzi zempilo zakahle. Ukuthi yena abantu balalela uprofethi ukudlula thina nje. So ma ule program ule program. Wena dinga asinga labafundisi laba abakhulu omagaya omakandiwa obani sithi nanku dubo la abantu balalela wena kodwa abantu abakwazi ukuthi yena uze welatshe wena ukuthi welatshe selatshwa ngomoya ithemba akutsho ukuthi mina lo Thimeza singahamba ku prophet so ngithu sizaphola hayi.
UDr. Labode uthi amaprofita balomlando okwenza amalunga amabandla abo okholo azwisise ukuqatheka kokubuyela kubodokotela ukuyatholiswa isimo esiyiso.
So mina into engiyithoyo lapha into engayibona kwenye indawo kwenye church kokusenziwa i-pre-counseling yabantu ababela amabhana ayibhalwe HIV bathi sekuthiwe you are healed babuyela futhi batshelwa kuthiwa ungayekeli ukunatha imithi ngoba asithe sikudiagnose le yantu buyela kudokotela wakho ayikhangela ukuthi for sure unjani usupholile. Yikho engifuna kukhuluma asibizeni omakandiwa omagaya amachurch wonke abafundisi sikhulume ngodaba lolu udaba lolu futhi sikhulume lapho whether you like it or not abantu listen to their pastor.
Umnumzana Jeffrey Moyo oyintatheli izindaba eloba izimele uthi ungumsebenzi wabenhlanganiso ye-National AIDS Council ukuqhuba imikhankaso yokufundisa uzulu phezu kwengozi ekhona lapho umuntu ethe wama ukunatha amaphilisi akhe.
Abenaki kumele bafake isaziso kuma radio station ukuthi abantu abagulayo abanatha amaphilisi akumelanga balalele kubantu abazithi bona ngamaprofiti ababatshela ukuthi bachiye amaphilisi. Khonoko kuyabayenza ukuthi va-default i-treatment ye-HIV. Njalo bengathi sebezayithola futhi kuzabe sekunzima ukuthi i-treatment yona leyo isebenze kubo.
Ekhuthaza uhulumende umoyo ukuba ngabe ubeka umthetho olukhuni wokujezisa abaye nguzulu ophila ngamaphilisi ukuba ayekele ukuwanatha.
Umuntu oyenza njalo otshela umuntu ukuthi achiye amaphilisi yena engumprofethi vele akumelengi ngokusebenze njalo. Udokotela kuphela nguye umuntu ongatshela umuntu ukuthi kame amaphilisi nothi ungumprofethi.
UBishop Patrick Mafumo weRoyal Impact Church uthi kumgqoka ukuba uzulu awufunde umbhalo kakuhle awuzwisise ukuthi uthini lapho kukhulunywa ngezokwelatshwa ngomoya ongcwele.
Mwarano poresa sose, but Bible will not do this, even in churches.
Unkulunkulu uyelapha ngempela. Kodwa umbhalo uyasifundisa laye uJesu ngokwakhe lapho ayesilisa khona abangaboniyo labanye wayekhuthaza abantu ukuba bayeziveza kumpristi ngaleso sikhathi. Umpristi ufana lodokotela wakulezi nsuku wayethi yanaphiwa incwadi efakaza ukuba ngempela uthandazelwe waphola.
Ngemva kokuthandazelwa uthi kumele abazalwane bayehlolwa njalo ukuba ngempela usuphelile umkhuhlane emizimbeni yabo hatshi kuphelela emithandazweni kuphela.
Mwarari very scientific mukufunga kwakhe, Bible very scientific.
Ibhayibhili ngokwalo lobungcwethi besayensi, kungakho umuntu kumele ayehlolwa anduba kuthiwe usesilisiwe. Makabonge uNkulunkulu nxa ngempela lowo muntu esilisiwe, kodwa makame ukusabalalisa lokhu ngaphandle kokuba ahlolwe. Makaye kudokotela lowo muntu ayezibika ukuba uthandazelwe abe sephiwa incwadi ekufakazayo lokhu ngemva kokuba ehloliwe ukuthi uyisima kanjani. Akekho ozacabangela okuningi singenze njalo, ngoba ukukholwa kungayisikho ukucabangela kodwa yikuba lolwazi.
Inani labahlangana lodubo lokulahlekelwa impilo ngoba kuthiwe bayekele ukunatha amaphilisi ngabe lapha ngendlela yomoya okubalisa amaprofita libikwa liqansa osekudida iziphathamandla ukuba kuyini okungenziwa ukukwenqabela lokho. Lalabo abasindayo kakhulukazi abaphila legciwane bagcina sebephila nzima ngoba amaphilisi okumele bawanathe ebiza intengo ephezulu atholiswa nguhulumende mahhala engasawasebenzeli ngoba beke bama ukuwanatha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kuhlelo lwabasakhulayo ole The Connection kusasa sixoxa lembongi eziloba ngezombusazwe.
Yisebani elibalekelwa yiziphofu, babone nabantu abangaboniyo, amadokotela lamanesi abalekani, axoshwa yini amatisha abafundi besala, bashayelwana bamaqembu aphikisayo na? Ngiphenduleni bakwethu, angazi lutho, ngibhace ezizweni.
Balakwe, my son. Mangingalwi, hathi kambe kangilwi, ufuthu luthekelo luphetheyo, where is my son, Balakwe.
Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise ngeWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection kusasa ngo-8 o'clock ntambama, lilami uNtungameli Nkomo. Nyakenye abantu abanengi basebenzise inkundla ezokuzilibazisa ebulenjini i-social media ukuveza imbono yabo ngezombusazwe. Isibonelo esikhulu esaveza amandla lezinkundla ngumkhankaso kamfundisi Van Mawarire awenze phansi kwesihloko esithi hashtag this flag. UMike Wobe uyalandisa.
Lokhu siqonga isilinganiso semikankaso esiqalisela enkundleni zebulenjini ezinjenge-WhatsApp, Facebook, Twitter lezinye. Abantu belobaloba ukufaka imifanekiso yamavidiyo beveza imibono yabo ngesimo esiselizweni eZimbabwe. Umnumzana Mlandu Ncube, isiphathamandla sohlangothi lwabasakhulayo ebandlini le-MDCT, uchasisa ngamathuba akhona njalo angelandleko okusetshenziswa kwenkundla lezi ukuletha inguquko kwezombusazwe kweleZimbabwe.
Social media, ukukhuluma nge-internet lokho kwabo WhatsApp nabo Facebook kubahle ngoba yikho lapho kutholakala khona abantu abatsha, ngoba nakuthi sifuna ukuhlela izinto sihlelela abantu abatsha kunelubalandi lapho batholakala khona, yikho batholakala khona khonapho ebulenjini kangapho kubo-internet.
Uncube uphinde wathi i-social media iyasiza kwezombusazwe ngoba abakumsebenzi wezombusazwe bathola ithuba lokuxoxa labontanga, kodwa inkinga enkulu yikuba imibono yabo ichiyene labantu abasemaphandleni.
Into eqakathekileyo ngathi njengobukhokheli kumele sazi izindawo zethu. Uyabona emakhaya awungeza kuyisebenzise ngoba vele asikabinazo izakhiwo ezikusapota khonokho ukuthi kuyenzakale ngemakhaya. Emakhaya lakho kumele udisipline ezinye izindlela.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Michael Dera oyingcwethi kwezemichina yangalezi nsuku yamakhompyutha lasenkundleni zebulenjini lezi laye uchasisa ngendima edlalwa yi-social media kwezombusazwe.
Ngathi social media these days isinika abantu ivoice yokuthi bekhulumele abantu angeke bekwanise ukukhuluma nabo. Ungakhangela kathesi sewuchenela kudala ukuthi nxa abantu befuna ukuba le discussion on something particular sebekwanise ukuba bekhuluma ngakho online. And so umuntu oseHarare, lo muntu oseBulawayo, lo muntu oseGweru bonke bengahlangana bebekhulume on platforms afana njenge-Twitter laboFacebook ngoba selikwanise ukuba le conversation yonale likhona ngale likhona. Lokhu kwakungakwanisi ukwenzeka ten years ago ngoba kwakumele libe ndawonye ukuthi likhulume ngalezi.
Bonke bayavuma ukuthi i-social media yindlela yokukhulumisana kalula enikeza wonke umuntu ithuba lokuveza imibono yabo mayelana ngezombusazwe. Kodwa abalathemba lokuthi yiyo yodwa indlela engasetshenziswa ukuletha inguquko eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, ngingu-Mike Hove.
Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders u-Ero Agbay ukhale ngobuthondo babagadli bakhe ngemva kokunqotshwa kweBoso iShabani Mine emdlalweni weKasilaga Premier Soccer League izolo. Kubika uJoseph Njanje.
Ekhuluma lentatheli zemidlalo yokupheleni komdlalo wangesonto, u-Agbay uthi abafana bakhe baligiqa kuhle ibhola kodwa okudanisayo ukuba kabalitshayeli emambuleni.
Inkinga yethu yikuthi asihlohle, singahlohla kuphela yonke into eyabe selungile. Sigcine sesithola i-red card ngento ezingelangqondo, njalo lokho kwenze sacina sesisenza utshintsho esingazimiselanga ukulwenza. Besilamathuba okuhlohla, silamathuba okunqoba, kodwa asisawasebenzisanga ngendlela.
Iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-1 kanyana iqembu le-Shabani Mine okuyimpumela elithiye lihlezi endaweni yesikhombisa engalaneni yemiklomelo lile miklomelo emithathu. Phezu kwengalane kutholakala amaqembu ezimbamgodi, iqembu le-Ngezi Platinum Stars kanye leqembu le-FC Platinum, wona ale miklomelo eyisithupha iqembu ngalinye njengoba kuyiwo omabili asenelise ukunqoba kumidlalo emibili esidlalwe lonyaka kusigaba se-PSL. Iqembu le-Ngezi Platinum linqobele wange-3 kanyana kuthiyele FC Platinum litshayele Bantu Rovers nge-3-2. Iqembu eliphethe isicoco se-PSL ele-Capes United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokunqoba ele-Harare City nge-2-1. Kwindawo yesine kule qembu le-Shabani Mine lalo lile miklomelo emine, kuthi endaweni yesihlanu kule qembu le-Yada lona elinqobe le-ZPC Kariba nge-1 kanya. Iqembu le-Chikenini lona elinqotshwe nge-2-1 liqembu le-Bulawayo City lihlezi endaweni yesithupha lile miklomelo emithathu, kuthi ngemva kwalo kule qembu le-Highlanders kuze ele-Black Rhinos lona elitshayele Chapungu nge-1 kanya. Ikanti amanye amaqembu lawa le miklomelo emithathu ngabalisa ele-ZPC Kariba kanye lele-Bulawayo City. Endaweni yechumi lanye kule qembu le-Triangle lona elibe ngutshikilobhanqa 2-2, leqembu le-Dynamos kuthi ele-Cholocho lona libe ngutshikilobhanqa 1-1, lele-Haumine njalo lisendaweni yechumi lambili. Womabili lawa maqembu ale miklomelo emibili. Endaweni yechumi lantathu kuhlezi iqembu le-Dynamos lona elilomklomelo owodwa, okulinani eliphethwe ngamaqembu ahlezi ngaphansi kwalo abalisa ele-Harare City, ele-Haumine, ele-Chapungu, ele-Wange. Ikanti iqembu elijeke amanye ele-Bantu Rovers alikabili omklomelo ngemva kokudliwa emidlalweni emibili eseliyidlale lonyaka kusigaba se-PSL. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Siyabonga jahalezansi kwanele okwalamhlanje sihlobo singakehlukana sikhangele ebezihamba phambili. Umphathintambo obona ngedolobho lakoBulawayo unkosikazi Eunice Sandi ukhuthaza osomabhizimusi be-Country Park ukuthi baqatshe izakhamizi zalelo lokitshi. Ibandla le-ZANU-PF yilo elinqobileyo kukhetho lokudinga umeli weMwenezi East edalele lephalamende. Kwanele kwalamhlanje olivalelisayo ngontungamili Nkomo azibe wobhema kamwangu buroko bathu bamudimo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.